lapha njengedale elikhulu ele Super Citizens Coalition for Change ethiwa yi-Citizen National Assembly. Sifuza ke udaba oluhlangana nelizwe lethu, ikakhulu indaba yokuthi kulama-recalls ayenziwayo angekho emthethweni, kukhithwa ama-members ayekhethwe ngabantu kuhle kuphalamenti, kufakwa laba abafunwa ngumnankagwa, kuma-by-elections akhona abantu bethu besaliswa ukuthi bancintise okungekho emthethweni. So sizayihluza lindaba siyifake kuZulu, siphume nempumela yokuthi kambe senze njani. Siphume yini ephalamenti kumbe sibe silokhu sikhona? Ngazo siqedile ama-consultations esizawenza loZulu jikelele, sizajika njalo kini silazise ukuthi iposition ethethwe yiparty ngeyokuthini. Okwesibili, ngokokuthi sithe thina asingeke simelele iphalamende kuphela yokulwisa indaba le lamakhosi lizwile igqwetha likhuluma lapha. Sizakhipha njalo uhlelo olukhulu esingathi ngesilungu i-program of action yokuyangena ebantwini, sikhuthaza abantu ukuthi sekumele sizimele, sekumele sigoqe, sigwinye, siqine, ngoba silwa lo muntu ongenandaba lathi. Sifuna ukuthi amalungelo ethu okuvota aphendukiswe. Ama-constituencies lapho abantu bethu abayalisa ukuvota khona, sifuna ukubona abantu besukuma bebhala ama-petition, besenza abakwenzayo ukuthi besenza ngokuthula, kodwa bedimanda ukuthi uhulumende avumele abantu ukuthi bakhethe abakhokheli babo abafunayo, hhatshi ababe bebafanele bona.